Awu, into esijabulisayo, into esijabulisayo kakhulu njengabona izindaba njalo njengezakhamizi ukuthi ke i-VOA sifikise iminyaka engu-80 ilokhu isakaza njalo ngokudlula kweminyaka isiya iqina ikhula iqhela ngoba sinanzelela ukuthi isinike enye indlela yokuthola imbiko evela phandle kwelizwe njalo leminye imbiko ephuma phakathi kwelizwe. Sinanzelela ukuthi ke endaweni lapho okuswelakala khona imisakazo amaradio i-VOA ifikile yasinika leyo opportunity ukuthi hhayi loba sehluleka ukuthola izindaba thina njenge-VOA sizali-update. Yiyo indlela i-VOA esebenze ngayo. Siyakubongela lokho ngoba asizange siswele imbiko ngesikhathi singela information i-VOA ibikhona and siyakubongela lokho. Siyamukela njengomsakazo oqhubela phambili intuthuko oqhubela phambili i-democracy ne-freedom of speech ne-freedom of association. Nxa ukhuluma ibala i-VOA kufika lezo zinto emqondweni ukuthi hhayi abasakazi babo layo i-radio yakhona ikhuthaza ukuthi kube le-democracy. So hhayi siyakubongela 8 years, sifisela ukuthi iqhubeke njalo eminyaka eminingi ezayo phambili.
Kungaba kukhona yini okusolayo ongathanda ukuthi mhlawumbe kulungisiswe kumbe okunxomayo ofuna kuqhubekele phambili?
Ah, ukusola hayi singasola ngisho. Nasibonga ukuthi ke i-VOA isilethele i-alternative voice indlela yokukhuluma ekhululekileyo. Sinanzelela ukuthi ke lapha eZimbabwe ama-radio stations silawo kodwa ke wonke emalenge njalo aphiwa izichenqo zokusakaza lawo asekela uhulumende loba nje ekhona aphethwe ngabantukazana but ngabantukazana abasekela ibandla lebusala lezanu PF ukuthi ke imbono yakhona ihambelana lelo bandla. But i-VOA isebenzisa ibizo lokuthi Studio 7 njengojaleka kwayo lapha eZimbabwe isinike i-opportunity ukuthi sizwe eminye imbono etshiyeneyo. Njalo esikuncumayo ukuthi ke ekuqaleni ya i-VOA ibikhuluma kakhulu ngenkokheli zamabandla aphikisa kodwa ke namhlanje kunhlelo zabo uzwa amazwi from inkokheli zamabandla aphikisayo lenkokheli zalo ibandla elizamphefe elibusayo okuthi ukuthi sithola a-balanced report. A balanced report awu into ejabulisa kakhulu njalo ke sikufisayo ukuthi kuqhubekele kusiya phambili lenhlelo zabo ziye zigoqela wonke umuntu. Sikusawubongela ukuthi zikhona indaba ezithuma ngesishona ezithuma ngesindebele ngesilungu singazi nemhlawumbe nxa izimali zivuma ukuthi hayi singavuka ngelinye ilanga sekule nhlelo ezikhuma ngesikhalanga ngesivenda kugoqela indimi zonke ezikhona elizweni kodwa hayi siyakubongela khonokho sekwenziwe. Sibakhuthaza ukuthi abaqhubeke besiya phambili besinika any opportunity to hear alternative voices elizweni.